sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 17 kumpalakazi 2021 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili. Uhulumende wamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 awaphiwe ngele India izolo. EMDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcini sihlalo wayo umnumzana Morgan Komichi usephuma kuleli bandla. Kulezibotshwa ezingu-206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka-grade 7 kusiya kwe-ole A-level zisemajele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi lwamukele amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 aphiwe leZimbabwe ngele India izolo. Kumbiko eliwethule enkundleni ye-Twitter, lolu gatsha luthe umkhuhlane lo uyingozi enkulu. Ngokunjalo lukhuthaze abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ukuze bazivikele. EMDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcini sihlalo wayo umnumzana Morgan Komichi usephuma kuleli bandla. Leli bandla lithi imbiko ekhitshwe ngumuntu obezithi ungukomichi enkundleni ye-Twitter kayivelanga kuye kodwa idindwe izigilamkhuba ezingabaxabanisi. Imbiko le iza ngesikhathi kulokudlephana okukhulu kuleli bandla phakathi kukaMonsora lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe, yena osecele umthethwandaba ukuthi umise ukuxotshwa kwakhe kubandla kanye lasedale lephalamende nguMonsora. Sixoxele sikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube.
Imilayezo le ebesiyibona ebulenjini ku-Twitter ayiveli kuye, kulokuganga, kulokuxhwala okwenziwe ngabantu bephakamisa leyo mlayezo bezenza engathi ngubaba uKomichi. Ubaba uKomichi ngu-chairman womhlangano webandla le-Movement for Democratic Change, njalo nguye oyibambe esidukwini ekufuqeni konke okumayelana lamalungiselelo e-Congress ngoba kungaphansi kwe-ofisi lakhe okunengikwakhona. Ngakho ke uyalwiswa ngabantu ikakhulu abangafuni ukuthi kube le-Congress, uyalwiswa ngabantu abangafuni ukuthi National Council yenze izinqumo zokuzihlola ngokuzikhandla ukuthi amalunga ethu edale leparlamente lama-councillors ethu aziphatha ngendlela esenza okuqondileyo ekupheni abantu lokho ababavotela khona. Ngakho okunengi nje okwenzakalayo kuhlangana le-ofisi lakhe ngoba yilo elibamba imisebenzi yansuku zonke. Ngakho ikulwiswa nje, okunye elwiswa ngaphakathi kwebandla, okunye elwiswa yiZanu PF esabayo ukuthi ibandla le-MDCT nxa lingavele liqine ngendlela elisukuma ngayo khathesi lingayidlisa luklubhu kukhetho olulandelayo luka-2023.
Siyabona ukuthi kulokulwisana njalo kubandla lenu phakathi kuka mnumzana Douglas Monsora lo msekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe, yena osedonsele uMonsora emthethwandaba. Kuhamba njani khonapho?
Udaba lukamama uKhuphe lusasemthethwandaba, ngakho njengebandla asithandi ukuthi sixamukele singene sijule odabeni okusamele siphiwe isixazululo ngamajaji. Kodwa nje engingathanda ukukubeka sobala ukuthi kumhlangano wethu weNational Council odluliweyo akade uchewa nguyibaba uGomich, awukuzangwe kuxoxwe ngitsho lakancane ngodaba lokuthi umama uKhuphe kaxotshwe. Kazange angene ku-agenda eyokuthi kuthiwa kumele axotshwe. Akula nje ngitsho lakancane lapha okwakhulunywa ngaye khona kufaniselwa mhlawumbe, and ayikho ingxoxo eyenzakalayo esingayenza ukuthi ukucabangela kwakhe ukuthi uyaxotshwa kube lesizathu kumbe kube lesithunzi seqiniso phakathi kwakhe. Kodwa okusimangalisayo njengebandla yikuthi usuke waphakamisa lesi siphakamiso wasisa enkantolo, wasebeletha amakhansila amameya amabili, ibandla ebelivele lihlezi lixoxa ngabo, ibandla elithumele amaqula izikhathi eziningi ezimbalwa zisiya kibo kubogweru, zisiya kubochitunguza, zisiya ngaphi kwamanye ama-councillors, zisiyahlolisisa ukuthi abantu basebenza njani. Kokunye kwatholakala ukuthi kule corruption enengi kakhulu engeke ibeke ibandla le-Movement for Democratic Change esigabeni esihle kubavoti. Thina njengebandla i-corruption kasiyifuni, njalo thina njengebandla singabona ukuthi kukhona ukubona phakathi kwethu. Asilazo inhloni zokuthi sitsho ukuthi sokulokubona phakathi kwethu, sibe sesikhipha lelo tamatisi elibolileyo phakathi kwe-basket.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT. Abadala bathi akulahlombeleko ngokufelwa. Lo ngumutsha okhanya usipha umdlandla izibotshwa ezingamakhulu amabili lasithupha 206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka-grade 7 kusiya kwe-ole A-level zisemajele. Ugatsha olubona ngezezibotshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Service lwethule imifanekiso izolo eveza abapikayo laba besemaklasini njalo begqoke ezamabhantinti beqhuba izifundo zabo. Lothi njalo imihloliso le iqhutshwa lugatsha olukhangelane lokuvivinya abafundi olwezimseki lusebenzelana labamajele, ngoba kulilungelo lezibotsha zonke ezifisa ukufunda ukuthi zithole ngokugcweleyo leyo mfundo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana efidlela Ncube.
Imfundo lilungelo liqhakatheke kakhulu ebantwini okungafanelanga balithathelwe ngoba sebebotshelwe icala elithile. Kumele noma ngogwetshelwe ini noma ngokuyiphi ijele abethole ilungelo lokufunda, athole ithuba lokufunda engabhadali, abhale grade 7, abhale o level, abhale a level, abhale ama degree afunde, ngoba kuyindlela futhi yokuguqula isimilo sabantu okuthiwa yi-correction. Yingakho sekwathiwa khona i-correction services, correctional services, ukuthi kuyindlela yokuqondisa isimilo lokuziphatha komuntu aphiwe indlela entsha yokuziphatha. Ilungelo lokufunda liyamguqula ke umuntu angalisebenzisa aziphathe ngendlela entsha. Bathi njalo nxa sebephuma ejele sebelendlela ezintsha zokuzuza imali bengasasebenzisi leziyana ezobugebengakade bezisebenzisa. Ngakho ke ilungelo lokufunda liqakatheke kakhulu kakhulu kakhulu.
Yebo, kuyajabulisa ukubona izibotshwa lezi iziloba imihloliso yaso. Kodwa ungathi abantu ababotshiweyo bayawathola yini amathuba aneleyo lemfundo eneleyo enza bathole imisebenzi kumbe babe lempilo ezingcono nxa bethe bakhululwa?
Bekufanele ukuthi ngabe zonke izibotshwa ziyathola ilungelo lokufunda ngendlela efaneleyo ngezibotshiwe ezisemakhaya, emajelelane, kuma-district, ezisemadolobheni noma kungaphi. Zifundiswe zonke izinto, kodwa lokhe lelo lungelo lingatholakali ngendlela efaneleyo, njengalokhu labangaphandle abangekho ejele bengalitholi ngendlela efaneleyo. Ilungelo lokufunda kalikagcwaliseki ngendlela efaneleyo eZimbabwe. Banengi abantu abafuna ukufunda lokhe bevinjelwa yimali engela lamali ehluleke ukuqhubeka ngemfundo yakhe. Baningi abantu ababefuna ukufunda kakhulu abaphelele ku O level abanganelisanga ngoba bevinjelwa imali, abanye bephelele ku A level bavinjelwa imali, abanye baphelele kuma degree aqala abanye bangayiqedi bevinjelwa imali. Khona lokho akufanelanga kube khona, ilungelo lokufunda kumele libe khona kuye wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi le malini inengi kumbe incane. Kumele bonke abantu bafunde ngoba kuyasiza ikakhulu ezibotshweni njengoba senge ngasho ukuthi kuguqule isimilo sabo baphume sebelendlela yokuphila entshe engashiyo lakade beyisebenzisa.
Kuyini ongakukhuthaza okungenziwa ukuze kuthuthukiswe impilo zabantu ababotshiweyo, kungaba ngabasemajele kumbe lapho abaphuma khona?
Into yokuqala nje vele kumele usibe kwazi ukuthi abantu ababotshiweyo abasemajele basala lokhu bengabantu, asizozinyamazana. Yebo kambe abantu bangabe besenzele kabi, basiphatha kabi, kwazi kwagcina kufanele ukuthi bagwetshwe bayehlale ejele. Kodwa okokuqala nje amalungelo abo njengabantu kumele agcinwe, avikelwe ilungelo labo empilweni, ilungelo lesithunzi, ilungelo lokufunda lona leli sikhuluma ngalo. Wonke amalungelo kufanele ukuthi babe lawo, ikakhulu lona leli lemfundo, ngokuba imfundo yevula ikusasa lomuntu libe lihle, akwazi ukuqhubeka ngempilo engazange wayahlala ngempilo yobugebengu. Ngakho-ke asibenzeni lanxa besejele bazuze amalungelo onke afanele ukuthi baphile njengabantu bonke, kungela kubancitsha amalungelo. Amalungelo yikho okuqakathekileyo ukuze abantu abasemajele baphume sebeyisimo esitsha, ngokuba angaphathwa kabi, agcinwe kabi, kumenza abe ngumuntu omubi kakhulu. Lokho kuthiwa it hardens umuntu, aphume seyisigebengu okwedlula lokhana kade yikho khona.
Umnumzana Fidlela Ncube ulwela amalungelo kaZulu njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Uzulu weBinga uthi udinga uncedo lokulungisa ikliniki yesiyabhuwa ethethwe uphahla ngumoya oze lezulu elinengolaka olukhulu ngolwesibili. Kube lo monakalo ofanayo njalo esiyabhuwa primary school. Sixoxelo ake wamela isigaba seBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Kahle kahle okwenzakeleyo yikuthi ngemva kwaizolo kube lezulu elibe lomoya omkhulu eBinga endaweni zabo siyabhuwa. Izulu lelo ke laseli wisa izihlahla njalo laseli khipha ophahla lweklinikhi lezinye izindlu esiyabhuwa clinic. Isiyabhuwa clinic yiklinika etholakala ngomgwaqo wokuphuma usuka eBinga usiya eGokwe okungaba ngamakhilomitha angu-100 ukusuka eBinga. Ulapho okule clinic yona leyo, leyo clinic clinic eyiyo eseva amawadi amathathu aweBinga North ahlanganisela iwadi okuthiwa yiKhalungwizi labantu bayo bonke, iwadi okuthiwa yiNawusenga lapho okuyikho khona yakhelwe khona leyo klinika, iwadi okuthiwa yiNagangala sinampande ngoba lawo mawadi kawala makliniki awo. Besokusuka khonapho sokusiba labantu nje labo abanye asebekhona ama-settlement amatsha asekhona ngaphakathina eseduze kwaleyo ndawo ohlanganiso songo labo kaPinda. Abantu bakhona bonke bebeselatshwa bebehamba besiyakhululekela khampani omama kodwa kathesi hayi akusela lutho.
Ungathi unganani umonakalo obekhona njalo ncedo bani oludingakalayo?
Umonakalo obekhona ube mkhulu kakhulu. Uncedo olungafunakala ikakhulu kathesi ngama-asbestos sheets mhlawumbe angakwana angaba ngu-70. Kuyafunakala i-roofing timber, amaplanka okubophisa uphahla, kuyafunakala amaglazi amawindi, kuyafunakala izivalo ezingafika phose ngama-20, amasamende ayafunakala, izipikili, ipenda, ingubo zingatholakala noma ezingama-20 lama-matras, lamaphilo, lama-bed sheets. Senzela omama laba ababe bezithwele ababe bemelele ukuthi bekhululeke esibhedlela. Mbona ngani yilo uncedo olukhulu olungabe lufunakala kuleyana ndawo enkomo.
Umnumzana Prince Tubeko Spanda wake wamela isigaba sePinga North edalele parliamente. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kuboche unobhala wekansili yedolobho lePlumtree umnumzana Davis Dumezweni Luthe esetheswa icala lenkohlakalo elisukela ekuthengisweni kwezitanda zokwakhela izindlu ezibiza izigidi zemelika phose ezimbili i-$1.8 million. Isayithi ithi umasipala weVictoria Falls uzavalela amanzi bonke abehluleke ukuwabhadalela phakathi kwenyanga ezintathu ezedluleyo. INew Zimbabwe yona ithi inkantolo yethu le isinqumo ivumelana lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ekuthini yaphe ubufakazi ngudlu kudaba lwamacala etheswa owake waba ngunkosikazi wakhe uMary Mubayiwa. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani mthwakazi omuhle, linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina ngiyaphila ngapha kule Brandfisher eJohannesburg. Hayi khuthaza nje wonke umuntu esindebeleni, nje wonke umuntu eMatweland leMidland sithaliba singasupporta phela umthwakazi, supporte phela umqondisi moyo. Ngoba mina mbonani nguye umuntu obuya ngeqiniso esindebeleni. Ngoba mina kambona ukuthi kunomuntu waseMashonaland ongafotela umuntu wasesindebeleni. Njalo kulabanye abesindebeleni abathi thina silobandlululo. Kodwa hayi, mina ngithi thina silabandlululo, ubandlululo uqala ngabo abantu besishonile. Umuntu esindebeleni uma engakuboni lokho, hhayi usesemuva, usavalekile amehlo, amehlo akhe kakavuleki. Yena kabonti abantu besishoneni yibo abasibandlulula kudala, ngokungathi akhanyela manje since 1980 kubusa umuntu waseshoneni. Vele abantu besindebeleni babafake emuva, vele bahlala besemuva. Noma azokhayela izindawo zalezi eziqakathekileyo khona kumaminista, vele kuthola kuyibo abantu beshoneni abakhokheleyo. So hhayi, ubaba umqondisi mina mbona ngani ubuya ngokuzovula amaNdebele amehlo ukuthi babone kumele sizivuse lathi sizimele njengesizwe sikamthwakazi. Hhayi, ngiyabonga mthwakazi omuhle.
Livuka njani, livuka njani. Studio 7 yizo zonke izindawo zelizwe esithi hhayi bo, siyabezwa impela abebandla lezaliPF kulo mhlangano obizwe ngupresident weMelika uJoe Biden bekhala bethi bona kabala ndaba kufanele bengamile ndawo ngani, ngoba bona bayadla basutha. Lama bengathi bona kabala ndaba kufanele bekutsho lokho bezama ukuvala inhloni zabo ukuthi vele bona bangabantu ababi emphakathini osokuzo sukwaziwa ngumhlaba wonke jikelele, ukuthi hayi vele kuyabe kufana lokuthi ugezise ingulube ukwazi ukuthi izophinda ibuyele edakeni. So isidingo sokuthi uyigezise vele siyabe singekho, kufanele vele hluvele uyiyeke. Yikho lokhu abakwenzileyo. Siyabeza impela bathi eZimbabwe uhamba kahle, akulanto ehamba kahle ngoba bona betheswa izijeziso zenotho, yakhala ngama-sanction imihla ngamalanga. Kanti ke bona ama-sanction lawo bathi kawasuswe. Okokuqala, kufanele bona njengebandla leZANU-PF ama-sanction bewasuse kuqala kubantwana bonke beZimbabwe abayethesa abantwana beZimbabwe. Kathesi ama-taxi eZimbabwe kawasebenzi, kusebenza ozukhu. Nama-sanction nalana bafakela abantu, abantu sebephila nzima nezingane zabo emakhaya. Kanti ke babethenge amateksi ukuthi wazaphisa imuli, kodwa lawo mateksi asasebenzi, izijeziso zona ziyana.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Mina ngumama ohlala eMapisa. Ngiyacela bakithi, ngiyacela njengoba sokulibolidele ikhefu. I-corona leyi siyayizwa, siyayizwa sibikhona, kodwa sicela bakithi. Livule amabhodi abantu abethu bezosibona. Hamba abantu abethu sizazisife bengasibonanga ngendaba ye-corona. Siyacela, siyacela uhulumende we-South Africa lohulumende waseZimbabwe. Libavulele bakithi, libavulele. Kambe nxa ezabuya athi suke e-gym umsebenzi for a week. Abuye ahlale ku-quarantine 14 days. Anto uyathola umsebenzi usuphelele. Siyacela bakithi, siyacela. Sicela lisisize bakithi, sesibakhanuka labantu ababo abafuna ukubabona.
Studio 7 salibonani lonke basakazi siyalithanda ngenews izenzo ezimnandi kangaka ngidinge ngikhulume ngabantu bakithi eMandebeleni abantu bakithi eMandebeleni badingani kuzanu kuzanu badinga lokhu bangeniswa ikunoda abafuna ukunoda kuphela babona ukubana umsebenzi wokulwela ilungelo loluntu zima bazafa bengadlanga izimali lezi zokukhwabanisa ezobumenemene bangena ke kuzanu ogawula abagalula abasakwazi kibo qondisa imoyo sikhokhele ndoda sesifona okuningi lapha kithi hayi kayiqunywa iZimbabwe ngangeqiniso kubhaliwe ngihlanda ukuthi ungcwele ula kawuphuma ungcwele ube sobala thina umntokazi sizimele sodwa sibusa umbuso uhulumende wabantu ngabantu ilungelo loluntu lihlonyiswe hayi lokho esikubonayo ilizwe salilwela kodwa akusacaci uSmith sokungani wayengcono ngoba sasinathi Okay, 5 cents. Ngiyabonga. Philani emsakazweni.
Sanibonani bantu bakithi kanjani ngezindawo. Ah kodwa siyahlupheka abantu besindebeleni. Loba abantu besayala nje bethu bandlululu. Ah kodwa kula muntu ongawuboniyo ubunzi abantu ababhekane lawo. Abantu bakithi bayahlukunyizwa, bayathathelwa izimali. Abantu besindebeleni bayathwele nzima. Ungabhekisa ama road block yonke indawo, amashona wodwa. Ukuze umthetho ubandlululu. Ubona kuyibo abagcweleyo. Abaqhathwa ngamashona kuphela ezindlilini lapha yibo bodwa njengento eyenzakala ebhodi ebhambathi ebutswana ibhambathi laphana island isi-out of order leyanto leyana laba abantu abasafuni ukubona umuntu evele egoli amapolisa lamasosha kubonakala nje uvele egoli kumele ubanikeze imali uwubona nje ungawonanga ngokuba uvele egoli singazi kibo labasuka khona eharali ukuthi bayenza yini le nto le abayenza kide esindebeleni kube ngabafowethu laba abalayisha impahla bathwaliswa nzima ukudeclare impahla umuntu uzitshajela nje echaja nje bheka eceleni kulabo abantu basebenza nzima abantu badonsa nzima abantu bazamela imuli zabo abantu siyacela impela i-corruption liyana ukuthi kuyenziwa iplani ngayo hayi qiniso kumele kuyenziwa iplani impela ngoba le nto i-out of order le abantu basebenza nzima abantu bayesiyabona imuli zabo nokuthi ukuthi sifake amasosha lamaphoyisa kamnanga kwakubhajethi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele impiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amazwe abalisa yona iMelika, iBhilithane, iSaudi Arabia kanye le-United Arab Emirates aseveze usekelo lwawo phezu kwesivumelwano sokubuyisela esikhundleni inhloko kahulumende yakweleSudan uMnumzana Abdalla Hamdok uyena osuswe embusweni libutho. Umsakazo munye uthi unobhala jikelele we-United Nations uMnumzana Antonio Guterres uthi umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka ugxila kanti njalo awusoze uqedwe ngamajekiseni kuphela. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usekhuthaze amalunga edale lephalamende ukuthi epasise isikhwama sakhe se $2 trillion esibizwa ngokuthi yi-Build Back Better, sona athi sijonge ukuphathisa abantu abaswelayo kanye lokulwisana lokuguquka komkhathi. Kumbiko awethule izolo, uBiden uthe iMelika lilizwe elilamathuba naphakade, njalo uthe lawo mathuba afezwa ngamaphupho abanzi. Ngakho uthe kubalulekile ukuthi amalunga ePhalamende apasise isikhwama sakhe. IPhalamende yaphansi, iLower House, seyapasisa lesi sikhwama, kwasala idale leSenethi lapho sokulobunzima khona ngoba elinye ilunga lebandla likaBiden elamaDemocrats, uSenator Joe Manchin, esala ukuthi isikhwama lesi sipasiswe sikusimo esikuso. Uthi kunenge okumele kuguqulwe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ukwehluleka kwesikhwama se-Build Back Better esikamongameli uBiden kuyacacisa ukubana ukuba le senethi eyi-hung senethi efana lale esilayo eyi-50-50 phakathi kwamademokrati lama-republican kuyatshengisa ukuthi ayizikho izinto ezingaphumelela ma lingathola omunye wenu esithi yena akasasapoti into ade livumelane ngayo ngoba iklose afuna ukuyikhipha yiyo ebeyiyona ebigcizelele i-Build Back Better ngoba abantu bebefuna ukubona ukuthuthukiswa kwabantu nengane zabo ngale child tax credit ade kumele i-extendwe ngomnyaka omunye. So kuyadanisa kakhulu ngoba next year kuyabe sekuthi ngumnyaka wokhetho ama-midterm elections. So kuyadanisa kakhulu, bekumele ukuthi singene 2022 siku high ground ku support evele bantwini ngoba bebona sisenza lokho okwathenjiswayo ngama democracy.
Bengehluleka kokuphela ubaba uBiden lama democrats ukupasisa isikhwama lesi, ubona kubaphazamisa lokho kukhetho okhuluma ngalo lolo.
Kubeka ama-democrats ku-danger kuma-midterms ngoba ama-republicans azoyenza kube yi-campaign issue. So abaningi bagcina sebengasafuni ukuba ku-forefront, labo sebesesaba ukuthi kuma-constituents abo maybe ayikho popular. So I think to some extent it divisive between ama-democrats lama-republicans ngoba i-bill dealer with ama-haves lama-have-nots. So ama-haves wona awayi-need le tax credit, le child tax credit, kodwa ama have nots ayayinida ngoba iyanceda kakhulu ngoba abantu abaningi uthola ukuthi uyasebenza and imali ayiholayo ayikho enough ukuthi ingane ithole i-care maye na esemsebenzini ngoba ingane ziyayinida i-aftercare. So uhulumende lapho bezonceda ngale child tax credit abantu abanjalo. So uthola ukuthi laba ama have nots bona akubahluphi lokho. That's why abo Joe Manchin ngoba iWest Virginia is mostly Republican even though yena ngumdemocrat ongusenator walapho. So naye kumele adense to ituni ye constituency yakhe and that's why, but kuzolimaza ama democrats ngoba kuzokhombisa ama loopholes in the way abenza ngayo izithembiso.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lamademocrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende wamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 awaphiwe ngele India izolo. IMDC ithi ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcinisihlalo wayo umnumzana Morgan Komitsi usephuma kuleli bandla. Ulezibotshwa ezingu-206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka-grade 7 kusiya kwe-ole A-level zisemajele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.